indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzivandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ngizibuya ngi-amu kahulumende because isebenziswa ukhansila. Nxa usebenzisa ikhansila uzoqinisa ukuthi kuyazokuvela kuhulumende ngokuthi futhi kanje ngafika lapho uholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbhadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Intatheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule impiko ngenyanga efanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi eyezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhwezele imbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyamayunivesithi ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungile lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwefees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwefees kuveza udubo oluselizweni mayelana labayithi ngesilungu commodification of education lapha ke asebe privatize education ukuze ikutholwe ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwefees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisela izwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana ngwana uti njengabazali abasoze beyenelise imbadalo.
Ukukhwela kwamafiza weyunivesithi thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu. Asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000. Kusho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, kusayenziwa lutho, imali yonke siphelela ku-fees. Endinxa kuyifees ye-5000 uza umntana uzafuna imali zokugada siye esikolo, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyikwanise imali yona leyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima. Ngiyayina lesiyibhadala khathesi ukusho ukuthi laser sehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza imbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars. Kuthi labo abakubanga laphezulu elama postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilithumi lane lengxenye yamadola 14500 Zimbabwean dollars. Ngimele 27 ngise Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola nabenu xoxelo mnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye eGwanda North ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu ke usipho ukuthi ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle. Kati bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Sesingakaboni ukuthi ukugcinelela lokhu njele kuganga lokwadike kuyenze kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge lenye inyane le yabantu abanye abaninyane. Hayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo World Food Programme.
Ukhansila. Nga usebenzisa ikhansila. Lo qinisi ukuthi kuze kuvela kuhulumeni ukuthi futhi kanje ngathi lapho kuholwa khona ngangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-certificates sokusiwa i-certificates njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki?
Babala umuzi ukuthi umuzi bawunike, lo muzi bawunike. Abaniki benika ngenamba yabantu. Abaniki konke ngasikhathi esiningi. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa uNyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yaweni iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hayi bazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamina qinisa abantu bayanika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke babhaleke kuhambe ngaleyo ndlela. Angize ngananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi sikudla seyini. Into engani iyadula ke khona ukuya kuthatha ngoba kathe sekuku-34 singasithi kuyadula ngoba vele kathi kulasindayo sikaleyo 34. Nokugayisa lakho sekudula ngoba anithi ibhizi liyasiyakhwela lakho kuyibi ukuthi izipona sikuthi.
I-30 bond leli ichoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumenalazo zasezimoto kuyaqaqa abantu bahambe bayethwala. Yebo, bese bese kuthi siya lapho kuhlakwa khona emahholu ngifunde ukufunda. Ukuxazulanyanyana ngoba ku 2.5 to 3 days.
Umnumzana Ernest Malando isakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la shortwave 617 susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ngokuthi ngumnyaka wenala, usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amaningi athola amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani yezokuxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla nokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 behela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana indaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaywa ngoba lathi kuyasithinta kakhulu. Ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi iSouth Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye amaSouth Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe, ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole. Kunamaphepha afunakalayo esingeke esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So amakhampani evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo lwezokuxhumana ku-inthanethi lwe-Facebook beligcwele ngemifanekiso yendwendwe zezizalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokho kutho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa, kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale. Yena le into esihlala siyibona ezenophobia sekungathi ibona baba thathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu, esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshi kwezombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokho okwenzekayo. Incitshi kwezomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilingane le 475 US dollars. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i 7000 dollars kusiya phezulu, kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele loludaba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impadalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisa elezanu-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubusungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezanga amasizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwamntwana kumbe abazali, kodwa-ke kuyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. Iyo kumele ithenge-ke amagetsi, iyo kumele ithenge amanzi kamunicipality, iyo kumele izinhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yethemu yonke, kodwa kathesi sesizavala bese sithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke nabazali imali kayikho. Uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo labazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Baba Nkomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa nguba
yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntanakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa ugalisa siza kwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. beqede lapho babe sebehandisa ukukhulumende ukuthi kwenza kwathiwa i-approval. Ngibe sengibuya pha babandlovu othi ibandla lezanu-PF alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED afuna ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona ukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanu-PF. Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani sihlaleni phansi sikhulume siphanele amacebo. Angithi sipha amacebo kulo onguye othethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelela ukuthi lina babandlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election, i-election sidlulile. Uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lowo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhodi le ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya idivele ibandla lezanu-PF elizweni elekilini ngiqeke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanu-PF liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwa. Umthethwandaba wayefuna sibuye lamavili even wonke, kodwa ke thina sase singanzeleli ukuthi kube le interference kuma-boxes lakho singahambisanga. Yikho ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano ivele ikhona thina sithi umngapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atho wenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi. Mna ngigagwadela hhayi mna ngiwinile, laba abantu ababuye ekhondishini enje uyabe engafuni ukukhulumiswana. Ingxabano isikhona, ubaba lomama baxabana endlini, ingxabano isikhona. Ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuchazululwe kubonakale ukuthi kusethe lingasadla inyama, hambani liyokudla imbhida, hayi hambani liyokudla amapotato. Ubaba wethu sokudala kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphose lokucina Nkomo.
Yes, hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakutsho ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabo ufakazi. Sukwabalwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni, yithi esilomongameli bandla lezanu-PF elo muntu ofanele abe umongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni, libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Selizatsho lani ukuthi lina hayi laphana 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 ekwesukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikwanti lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi ayisikho Ndlovu.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elebulawayo City seliqatshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo City njalo uzancediswa ngufaraitha waChirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye logolding Dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wabonozinti omutsha weqembu lebulawayo City nguDaniel Khumalo, yena obesebenzela iqembu le-FC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqeshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo City ngababalisa uJohannes Ngodzo ongumqeqeshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili, u-Innocent Mapuranga kanye Bruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamnembili. UNcube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Muscue, eLenjibe Sundowns, iChicken Inn, eleHawmine kanye leHarare City. Isikhulumeli seqembu lebulawayo City uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngoMvulo ozayo, uyaqala ngo-10 to 12 emini eSaint Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City ebuye kuma-trials ethu. Sizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebesilahlile, ngobani lathi sesivalahlile.
uPhilani Ncube nguye ongenise iqembu lebulawayo City kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco se-Southern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu lebulawayo City lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu se-PSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga liphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphutshe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi ongenise iqembu lebulawayo City kwisigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube, yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kwisigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kwisigaba saphezulu se-PSL, njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu lebulawayo City liqala ukungena kwisigaba saphezulu, njalo ubikwa esebuyele njalo kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esigqibela izindaba zosuku, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.